khona ekuwahuha elinjalo lokuthi ngeMPC kabafuna ukubambana lati hathi ukukhokheli beMDCT kodwa imeni engikuzwayo lami ngangilaqiniso lakho kodwa engikuzwayo ukuthi ama honorable members aweMDCT imeni labo ngabafuni ukuthi babambane lati mhlawumbe besesaba ukuthi kusiwa ekhethweni kumbe mhlawumbe sihlangana iMDC leMDCT kuza kuba nokwabelwana kwezigaba lezo okungaba ingxenye yesivumelwano sokuthi njengoba sesibambana ubani uza kuma lapha uzibani uza kuma ngapha. Mina engibonayo ukuthi amalunga awe House of Assembly awe MDCT iningi labo yibo abesabayo ukuthi kusiwa kukhetho lika 2018 abanye bakhona bangagcina bengaseba izihlalo zabo lezi kade belazo. Ikanti-ke obukhulu okumele sikukhangelele kakhulu kasikhangeleli individual ukuthi umuntu ayekuba ngu-MP kodwa sikhangelela ukuthi sikhulule abantwana beZimbabwe.
Zona sezaqalisa yini inkulumo phakathi kwebandla lenu le-MDCT?
Yebo, inkulumo sezaqalisa. Siye ku-National Council lapha engililunga khona esihambileyo sayavumela abe standing committee ukubana baqhubeke ngalezo nkulumo ze coalition.